Endabeni zethu lamhlanje umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko uthi omunye wakhe uMnumzana Emmerson Mnangagwa usedelela uMongameli Mgabe okumangalisayo. Izakhamizi zemalokishini yenjube lobhengula zilakho ukuvalelwa izindlu ezihlala kuzo ezingela lokho okuthiwa yi-home ownership. Uthini uZulu ngobulembu bokuzilibazisa obe-Facebook lokunye okufanayo uhulumende athi kusetshenziswa ukubhidliza umnotho welizwe. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eBhilitane zivalelisa isikhathi sokukhudumalo ngokuwotha inyama lokunye okujabulisa umzimba. Kuhle lweZimbabwe Today asixoxeni, lamhla sixoxa ngobulembu bokuzilibazisa obe-Facebook, Twitter, Instagram lobunye obusetshenziswa nguZulu. Kambe busetshenziswa ngemfanelo na kumbe kudiliza imizi labohulumende? Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngobudlelwano bezamabhizimusi lezombusazwe phakathi kwele-South Africa leZimbabwe. Thumelani imilayezelwane ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.